Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi phezu kweziqondiso zokuthi abafuna ukuncintisa kukhetho kumele batshengise ukuthi bangamakholwa isiKristu andubana bakhethwe.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungayisiyo nto esikhangelele kwezombusazwe.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalumela kukhetho luhamba kuhle.
Abantu batshengisa kubamba akula kuxabana, akula kuzi kungazwisisana. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela.
Iningi labanqobe kukhetho lwabazabamela ibandla leZanu PF ngabacathangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla leZanu PF lithi alilani lalokhu.
So ngiyathaba ukuthi iZanu PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha lama-resources ayo, and then ya-investa kubantwini, kuma-primary elections avotelwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba ezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso isiphehle inkulumo enkundleni eziningi zokuxhumana izolo ngesokuthi abancintisayo kumele bavezele leli bandla ubufakazi obusuthisekayo obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abaningi bathi umuqa lo kumele ususwe ibandla leli lichiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa abanye bathi ibandla leli liqondile ngoba lesisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Ukuhlaziya loludaba untungameli Inkomo Studio 7 uxhume umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungayisiyo nto esikhangelele kwezombusazwe. Yebo ye iZimbabwe lesisekelo sethu kwathiwa it's a Christian country which is debatable because silenkolo eziningi, silamaHindu, silani, silani. Yebo ama-Christians maningi but i-minority yona kuthiwane ngayo. Ngibona ngazathi broda ukhangelelwe bekungaba kuhle bethi hayi ibandla ngelakhe wonke umuntu, abagida amadlozi, abayenzani, abayenzani. Kodwa lapha eZimbabwe abantu bonke uma sokusiya ngezombusazwe abantu balenkolo ezijeneyo baye bethanda ukuthi ilizwe liye phambili. Ngibona ngazathi kodwa kuze kuqakatheke khonokho.
Lona ibandla le-CCC Fuzwayo ungathi libandla elikhanya lizimisele mpela lizilungiselele ngokupheleleyo ukungena kukhetho na? Ngoba sibona abanengi abagoqela abasekeli baleli bandla bayalicothoza, abanye bathi galila ma-structures galikhanya ukuthi livela ngaphi liya ngaphi. Ngokunjalo bathi amathuba alo okuthi linqobe malutshwana kakhulu. Ulubona njani wena lolu daba?
I-CCC mbona ngazathi libanda elibe khona kumnyaka ophelileyo lama structures alama structures is a debatable issue but esikwaziyo ukuthi linjalo lingana ama structures liwinile ama parliamentary seats amaningi lawina ama council seats amaningi so mbona ngazathi into yama structures uma singaba seqinisweni ukuthi kulama structures uma befuna akulama structures uma bengafuni kodwa esikwaziyo ukuthi esesikubonile ukuthi ebusweni bukazibani lozibani singathi kalizitusingiselelanga ukhetho kodwa umibandla likwanisa ukuthi li-raise ama-candidates okujenza ukuthi lilomthetha phansi walo esingahlala abaningi singawuboni mbeni singavumelani lawo mbeni singawuzwisisi ngoba amabandla anti kuyathiwa abantu balesitayili esinye asebebuye ngaso kodwa as long as bekwazi ukuthi bebe la ma-candidate as long as besenza izano uma ukhuluma ngayi-CCC izano ibe ngani ithintwa imbabazane okutshela ukuthi libandla elikhona
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eibheju likaZulu sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli se-CCC inkosazana Fatai Mahere lomsekeli wakhe umnumzana Gift Osarlos Siziba izolo ntambama ngoba bebengadobhi incingo zabo lokhe sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi selilolonga ihlandla lokuhlolisisa amabizo alabo abakhethiweyo andubana liqhubekele phambili ngohlelo lokukhetha abazaphumelela ukuncintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa kuwona lo umnyaka. Ibandla leZANU-PF lona lithi selikhethile abazancintisa kukhetho. Isikhulumeli se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uchasisela usithandekile emhlanga we-Studio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngalolu hlelo.
Siyabonga thina njengebandla le-CCC siqhubeka ngohlelo lwethu lokukhetha abantu abazasimela ikhethweni loluluzayo. Siyazi sonke ukuba silezi gaba okufuze umuntu wadlule kizo ngemvana kokuba umuntu agcizeleleke ukuba usenguye ozamela abantu. Sesigabeni sesibili khathesi isigaba se-vetting ngemva kwesigaba se-nomination esokuqamba kumbe ukuqoka abantu abazasimela ezigabeni ezithize ezishiyeneyo. Kuyikuthi umuntu kuyabe kuhluzwa kuhlaziya ukuthi lowo muntu owanominethwayo ungumuntu yini ofa neleyo ukuthi amele ibandla le-CCC ngumuntu mhlawumbe onguye nguye sibili olwela inguquko esigabeni sakhe lapha asuka khona. Ihlelo olulandelayo mistage esilandelayo yistage se-stakeholders consultation. Siyabe sisikhulumisana khona labantu abachiyeneyo ezigabeni abantu abamqoka ezigabeni abafundisi osabhuku izinduna labo bonke abantu esibaqhakathekisa esigabeni ukuthi so into esiyenzayo msakazi into entsha into enhle into echazayo engathi exciting the new thing that is exciting kuye wonke umuntu into engazaki yenziwe phambilini thina njengebandla le-CCC libandla liletha izinto ezintsha ebantwini so yisisigaba sesikiso sona khathesi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lonke luzathatha isikhathi esinganani ukuthi luphutshe.
Luhlelo olubanjwe yinhlangano engathi independent commission abantu abazimele bodwa abengelani le-politics yethu njengebandla le-CCC ngabantu abafundi basebenzise intando yabantu abantu bazikhethela ngendlela ekhululekileyo lo ozaphuma uzabe iphume ebantu. Sifuna ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele abafuna babakhokhe. Njalo okunye okuqakathekileyo engingakutsho ukuthi lo nyaka sithe asifuni ukusebenzisa kuphela abantu abasebandleni lethu. Sifuna ukuthi siphumele ngaphandle sizwe imbono etshiyeneyo yabanye abantu abakhokheli abathize labantu abangekho phakathi kwebandla esingathi ngama-stakeholders kodwa belakho abangakutsho ngebandla lethu. So into lesiyenzayo bakuthi into enhle yinto entsha engazakuyenzakala elizweni kuleZimbabwe.
Akula ngxabano na kulabo abafuna ukuncintisa
msakazi ukubambana lokuzwisisana lokuthandana engikubona lapha eMathebeni South lalapha kogodlwayo kuyamangalisa abantu batshengisa kubamba akula kuxabana akula kungazwisisana abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela so yonke into ihamba kuhle ihamba ngendlela emangalisa kakhulu ungaze uthi lolu hlelo luhlelo lwaluvele lukhona kudala kodwa ukhanya uhlelo lwe-adopted CCC kumbe olwamukelwe yi-CCC luhlelo obelivele lufuna ngabantu siyabona ukuxabana lokungazwana nokwenzakala kwamanye amabandla lawo amanye esiphikisana layo ikakhulu eliphikisayo abantu bephikisana befuna ukubulalana akukho lapha ekhaya ku-CCC abantu bayenza ngothando njalo into enhle ngiyibona yenzakele ukuthi independent commission le ekhangela ukhetho lolu iphethe yonke into ngendlela ukuthi wonke umuntu uyasala esuthisekile akula umuntu uyasala ekhonona wonke umuntu uzasuthiseka ukuthi uhlelo luhambe kahle so bakithi sisesikhathini esijabulisayo esikhathini esimnandi kakhulu esokuthi abantu bazikhethele abakhokheli babo abavele ezigabeni zabo ezishiyeneyo
lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesi-CCC eMathebeleland the South obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare kusenjalo inengi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla leZanu PF ngabacathangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40 kodwa ibandla leli lona lithi alilani lalokhu ngokunjalo idale elimqoka laleli bandla lithi lapho okuphindiweyo khona ukhetho ngemva kokukhonona kuzahlala kunjalo ngoba selihluzisise labona kumele kube njalo. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba eseHarare.
Abanqotshiweyo laba bagoqela uJustice Mayor Wajikejena, onqotshwe ngunkosikazi Flora Booker eGokwe neMbudziya, nomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, onqotshwe ngunkosikazi Mercy Dina eZimba West. Ekhuluma lenda lezindaba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebelugqibile luveza ukuba ibandla leli kalisekeli gcwele lenza okufunwa ngabantu.
So you saw many of my colleagues maybe in the political bureau our colleagues would not make it.
Abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo.
One of the reasons actually has served to confirm that the president did no secret cause.
Umthwangwa uthe lapho abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okwenza lokhu kugcizelelwe ngobona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli umnumzana Mike Bima.
And now we are happy we've come to the end of this exercise. The primary elections for ZANU-PF are over. We now focus.
Lokhu kutsho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama-primary elections. Kuningi okwenzakeleyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona. Sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile.
Harmonized general elections.
Ozamela ibandla leli eMpopo Mamzilikazi umnumzana Admire Maskati unqome ukuqhutshwa okwenziwe ohlelo lwama-primary elections.
Ibandla leZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko. Okuqakathekile ukuthi bonke abantu baphiwe isikhathi esifananayo esilinganayo lamathuba afananayo ukuthi bakwanise ukuthi bakhankase. So mbona ngathi le indlela eyenziwe libandla leZANU-PF ukuthi inike abantu amathuba.
Ingcitshi ezigqumela ezombusazwe zithi okwenzakala kubandla leli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokheli entsha. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Peterson Phiri ofundisa izifundo zombusazwe ekolishini ele University of Zimbabwe.
ZANU-PF iphathi enkulu isenza ama-democratic process. Ikutshengisela ukuthi ZANU-PF yiphathi eyenza izinto. So ngiyathaba ukuthi ZANU-PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha lama-resources ayo. And then ya-investa kubantwini, kuma-primary elections avotelwa ngabantu.
Okumangalisa abaningi kuba umnumzana Robert Nyemutso owanqoba umnumzana Enoch Porisingazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla. Amalunga edayela ephalamende avunyele ukuncintisa aguqela umnumzana Martin Matinyanya owembare, Ephraim Funduka owechuru, Mesidina owezimba West, unkosikazi Flora Buka Egogwe Nembudziya, Lunyasha Marange Emtare West, Robert Nyemutso Echipingi South. Ngimele iThuthu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Izolo selethulele ingxoxo esiyenze lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ephawula ngenduna uMaduna waseFilabusi sathembisa ukuqhubeka ngehlandla lesibili lalindaba lamhlanje. Kodwa mayuyuzulukandaba asiseyikulethulela lolu daba lamhlanje. Kodwa sizalethulela ngomvulo ngoba sisanika ithuba induna uDambisa Mahubo ukuthi asiphe laye imbono yakhe ngodaba oluvuswe ngumoyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomunye umlisa ogangade umkakhe ngengodo ekhanda wafa emithesa icala lokuthandana lowaye ngumyeni wakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi iqula le-SADC ebelizohlola ukuthi umumo welizwe ulungele na ukwenza ukhetho seliqedile umsebenzi walo njalo likhangelele ukwethula impumela yalo kumaviki amabili alandelayo. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi ukungamela inkomo phabeji Jeremaya ugipsi awu nyalibingelela basakazi bonke lingaliphindeni lapho likhona. Hayi thina siyaphila siyabonga indaba zisakazela zona ezimnandi kandi ubingelela umamama uMandlovu ngakobulawayo inkulumane complex aphana ngalingeleleka kakhulu ngenkomazana laphana osogola laphana izinyanga kithi bonke lapha kuthi njani empilo. Hayi thina siziphilele thina siziphilele yala nje imali kuphela hayi kusimako lasekuthiniyokubhala.
Bantu bakamthwakazi oMandebela amahle, mina inye into engayitsho phakathi kwethu izihlobo zami esingayenza, asifakweni ama-blinkers sikhangele phambili kuphela le lapho esiyakhona. Asikhangeleni into eyodwa kuphela, kungabe nokungamaphathi okuningi kathi sesikhangelani lokuthi siyayovota. Kungabe nokungamaphathi okuvukayo kwesiNdebeleni, okuvukayo kwesihloneni ligijimeliye khona. Hambani lonke ngobuningi meni Mandebele liyofaka u-X ku-CCC. Siqale sikhiphe inja leyi ethiwa ngumnanga kwakuqala. Ngemva kwalapho-ke sesibuthana amaNdebele sesibuyela kithi sonke. Sesikhetha ke le iphathi esingayifuna yamaNdebele ibe yinye. Hayi konke kusasa nxa i-CCC sesikhundleni sina sesikhanya sesithi amaNdebele kulo kungamaphathi okuyi-4455 kufana nakhona ngale eMpumalanga. Hatshi sishiye sijike sibuye siyemva sibe le phathi yethu eyodwa esiNdebeleni, then silwisane ne-CCC ukuthi lathi sibe ngo-president. Ngiyanicela lonke khiphani umoya wokulandela okungamaphathi okuvukayo ngalesi sikhathi sesiyatshaya intambo sokuseduze. Ngiyabonga.
Hey bantu bakithi linjani? Usiba lukhulu lokhulumayo sengithola izincinci eziningi-ningi abantu bethi nabantu ama-RP into eliyikhulumayo ayizwakali. Bantu bakithi ake ngenza ngokuyicalisa into ethile la. Umqondisi umqondo wakho lowo okhulumayo muhle kakhulu ukuthi cha asivotele ama-councillor ama-MP ngaphambili ngani ngoba upresident phela yabadinga laba bantu ukuba esebenze nabo. So if uyine MRP noma MP emaningi MRP ivoti isuka ilandi lapho abantu abaningi kusebenza kanjalo politics. It's not about ukuthi upresident uphumile le if uthina ebathi bayenza lokho if uthina sibaningi lapha eParliament so uthi na lokho siyasikufundina okugudu for abantu bethu lokho if asakwenzanga sesiyaqala ukuthi sitshela abantu ukuthi abafuni ukwenza into ethile ethile. So into yakhona easy wena bakithi akusikho ukuthi kudinga ukuzokhiwa upresident ngoba upresident uzophuma vele. So thina sibonile ukuthi ingcono sifake amakhansile engaba maningi noma MPP kuyizwe ukukhuluma the sitha sibaningi ngoba sasikhuluma izwi elinye manje okubi okwenza manje iZANU-PF iwine ngoba ifake abantu beMDC umba beTriple C iZANU-PF ngoba imajority ngakhuluma lokho ukuthi akuright lokho hayi zokanaka zokanaka zi-right sihliphelela lapho. So uma uzongena abantu beMRP bazothi hayi cha lokho asikufundini ingcono kume izinto zime sesiqala sesizwa thina lathi esisekudini ukuthi kwenzakalani sesisondela lapha ilizwe lonke nomhlaba wonke subona ukuthi no kulento enje yenzakalayo eZimbabwe. So abantu bakithi votelani MRP kahlanye umqondisi ukhuluma iqiniso futhi lokhu lizokunanzelela futhi ukuthi kuzosebenza ifuthi kwenze wawina ngoba umongameli lo mnangakwazi uzephume ekhitongo chambisa umfana omncane lo akazi lutho
basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke ngiyabonga. Ake nihlale phezu kwendaba indaba yeGold Mafia indaba yeAl Jazeera imbi kakhulu ayibukeki kusakhulunywa ngayo nanso indoda engupresident wethu waleli lizwe ebamba abantu address abantu kumamasisi esiwabonile e-trade fair sabona abantu e-Mount Darwin bebaningi kakhulu sisizwa lasemsakazweni ebonakala ukuthi uleqoqaba labantu but uyasoleka. So singeke siye kakhulu ngaye ngoba vele akaze kuphume iqiniso emlonyeni wawo laba abakhokheli. Sesibuyela kulendoda emi njengendoda kaNkulunkulu enguHubert Angels. UHubert Angels ngumbali weBhayibheli ulabantu abaningi abalalela uNkulunkulu through yena emhlabeni. Kuhle lokho asingeke siyibele judgment yikho kodwa ijudgment yethu esiyibeka kuye nasi esesizwa ukuthi uyasoleka kube kumele drop it down to his knees abe ngumuntu obonisayo ukuthi njengoba sengisoleka lapha kahle ngiziphendulele. Bible yona nqa ulibala lithi lona you are of the truth and the truth shall make you free. So ngamanye amagama inguphi uNkulunkulu oyenza indoda le ibe lamandla okubonakala ihamba izula iqinile ikhukhumele ingapha isoleka kayehle phansi indoda le iveze amazwi okuthi iziphendulele. Yingakho futhi usubona sokuze kusukume iBritain isithi yona isiyimela le ndaba sifuna ukuyizwisisa is because eZimbabwe kutsho khona ukuthi uhulumende okhona ule dictatorship engekho right futhi engasoze yavehlulwa umuntu walapha eZimbabwe. Ingakho ubona sokuphakama koBritain. Ngiyabonga kakhulu. God bless you.
Sanibonani, sanibonani bantu bagijile njani ngezindawo ngezindawo. Siyazi sekuzavotwa elizweni lakithi. Siyazi izidumbu zikamnanga kwazi zizophuma. Siyazi abantu bayabulawa nje. Kambe every 5 years kumele kubulawa abantu. Every 5 years mnanga kumele kubulala abantu. Every 5 years iZANU-PF kumele kubulala abantu. Kuze kube nini kodwa? Abantu bazobulawa kuze kube nini? And abantu balaba ababulawa ngelinye ilanga basezoba lamanye amandla bevuke bezilwele. Amandla zabantu kwafanana. Bazozilubulala abantu abarongo. Inkinga ababulawa ngumnanga kwamathupha. Kube ngabayavuka belandile umnanga. Akubona ukuthi lento ayenzayo kwabanye abantu izishubuhlungu kade abantu mnanga kubabulalelayo kuzothi uwinile kwemimizi kebe kuziliwe kwemimizi kukhalwa uma kuthiwa kuyiza noBhefu ukhetho luyeza nje manje ziye zidumbu zikamnangako kambe every 5 years kuhlale kubulawa abantu suku zonke every khetho kumele kube kukhalwa kweminye imizi kumele kube kuziliwe mnangako kumele ebebulela abantu kuze kube nini kodwa kodwa basezoba namandla lalawa abantu abababulalayo ngale ndlela le basezovuka bezilwele abantu basezo iphendula imbuzo yakumnankakho abantu banabo kaba babulala abantu kodwa uNkulunkulu kaphuzitywala kaba babulala abantu njengamanje ngiyazi ukuthi kuyavotwa izidumbu zikamnankakho ziyaphuma kuze kube nini umnankakho ebulala abantu sebebulela abantu abaningi kakhulu abantu labo kule miphefumulo eminingi kakhulu phansi engelakucala ekhalayo engelakucala.
Studio 7 ninjani? Hayi siphilile nansoke into esikhuluma ngayo gqumhlelele hayi bantu siyayizwa inkulumo ye-independence yeZimbabwe ayilancela ngoba thina ama liberators now we are staying in the bush. Omunye umuntu uza kutshelethi sazisukela, sizisukelanga abantu bakithi. Size sisuke kwampana ngama 1984-85 sivalekele ukubulawa. Then akuzanga kwaba nempilo enhle ngoba into esikhangeleyo ukuthi lokho abathi bakhululekile nabantu abakhangela ukuthi bezonikezwa ukudla khona okwerayisi benikwe. Even if you go and check imali yethu yama ex-combatants esiyiholayo, kambe singaholi ibhondi, ibhondi engaphuma efonini i-50,000 zimdollars, imali engayenzi lutho ukuze utshele ukuthi ilizwe li-free. Hayi bantu, siyahlupheka, sihlutshwayo ukuhlupheka elizweni. Umshelele yasazi laba abathi bona izanu i-right, abaqhubeke abajoyina izanu ngokucela ukudla. Sithi thina hayi bazabona ukuthi kunjani, ngoba thina into esiyaziyo ukuthi imali leyana imali ye-United Nations ukuze thina singaphumeli ngaphandle, kodwa we are living the country because of indlala. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo incwadi zenu zibe mfitshane. Siyabonga.
Elimelika liqakathekisa ilungelo loluntu njengensika yobudlelwano lamanye amazwe. Ukufeza lokhu, elimelika lele Albania abe lomhlangano o-United Nations othiwa Aria Forumla ukulimukisa ukumemetheka kokwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea kumbe i-North Korea. Emhlanganweni lo omele elimelika kumanyani wamazwe omhlaba, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uchasise ukuthi uhulumende kamnumzana Kim Jong-un uncindezela uZulu kwezokukhuluma intando kaZulu, ezokukhonza lezokukhuleka phakathi laphandle kwelizwe le-DPRK. Ukuziphatha lokhu kwephula isivumelwano somhlaba ese-Universal Declaration of Human Rights. Ungakhuluma kubi ngokwenzakala e-North Korea kubangela ukuthi uzithole usenkambeni zezibotshwa ama-political prison camps. Le-DPRK liqhubeka ligcine izibotshwa eziyinkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kwezingamashumi ayizinkulungwane ezingamakhulu adlula amashumi amabili 80,000 to 120,000 enkambeni lezi. Izibotshwa lezi ziqhubeka zisephulelwa ilungelo lazo ukubalisa ncitshwa ukudla, ukuhlukuluzwa behlaliswa kundawo ezesabekayo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Emhlanganweni we-Aria, umnumzana Joseph Kim owabaleka kwele North Korea wethule impilo ayibonayo ehlala kwele DPRK engakabaleki. Ngabona umama wami esifa ngenxa yendlala ngele minyaka elitshumi lambili. Umama laye wabhubhela ejele le-North Korea, ngasuka ekuhlaleni endlini eyilothando ngayaphila ezidaladeni ngingumyanga. Izehlakalo ezinje ziveza mgceke okwenzakalayo ukuze umhlaba uzibonele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kuze zonke indaba ezihlasimulisa igazi esizizwayo, kulezimbalwa esingasoze safa sazizwa. Lokhu kwenziwa ngamabomu. Ele-North Korea lenza konke okusemandleni alo ukufihla lezi zehlakalo emhlabeni jikelele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa kwesinye isikhathi bayehluleka. Sonke sizibonele ubufakazi obubalisa uphenyo olwe-United Nations Commission of Inquiry lokunye ukwenziwa nguhulumende wele-DPRK omemethekisa ucuku lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Sizaqhubeka sikhuluma ngobubi obenziwa ngele-DPRK lisephula ilungelo likaZulu njalo liphazamisa ukuthula komhlaba jikelele, kutsho uLinda Thomas Greenfield. Bengenelisa ukuvimba izwi labase-DPRK kodwa abasoze benelise ukuvimba ilizwi lethu.
Lawo ke bekungamazwi awe mbono kahulumende wele Melika. Siludwiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebeziphambili. Ibandla lesi selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso ezithi lizasebenzisa ezizasetshenziswa kulabo abazakhethwa ukuthi bancintise balimele kukhetho lalonyaka. Iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla lezanu PF lithi alilani lalokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu zalamhlanje lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olifisela impela sonto elithukela yimi uChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa silazo ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.